Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lechona njani ntwakazo muhle olamukela ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 23 kuNhlolanja 2018 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngebandla le MGC elikhokhelwa ngobaba uChamisa u-acting president wethu. Sonke siyazi ukuthi sivele eBuhera. Ubaba uChamisa wazisa uZulu waseZimbabwe ukuthi okwenzakale eBuhera usethume amasotsha akhe abakhangela ngokuhlala kuhle lokuxokozela futhi bagcwayisise ukuthi kuyini okwenzakaleyo.
Inkokheli ye-MDCT ibe lomhlangano yavumelana ukuthi umnumzana Nelson Chamisa nguye osaphethe isikhundla sikamongameli waleli bandla okusemthethweni okwamanje.
Isinqumo esithethwe yikhansili nje sivele emhlanganweni sesibatshelile ukuthi khonkhona kumele banike abantu i-3 months notice ngoba sibona ungani isikhathi abasinikile umhlaka 1 kasoze asebenze ngoba sikhuluma nje basitshengisa indawo kuphela kodwa abakazilungisi. So njengoba bengakazilungisi singazake sivume ukuthi abantu baphonge uyajikelwa egangeni.
Abaphila ngokuthengisa besebenzela endaweni yegodini koBulawayo bathi umunicipal kumele abaphe inyanga ezintathu ukuze bazilungiselele bengakasuki kulindawo. Kuhlelo Woza Friday lamhlanje siphethe umculi wehouse osedume kakhulu kweleBhilitane uSukoluhle Ncube. Abanengi bambiza ngo-Oluhle. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inkokheli yebandla leMDCT ihlangene eHarare lamhlanje yavumelana ukuthi umnumzana Nelson Chamisa nguye osaphethe isikhundla sikamongameli waleli bandla okusemthethweni okwamanje. Lokuthi ukuba kwakhe kulesi sikhundla kwenziwa kulandelwa isisekelo sombuso lanxa nje bekhona abangavumelani lakho lokhu abagoqela unkosazana Thokozani Khuphe. UMavis Gama usipha lolu daba.
Ukumalisa lezindaba yikuba lomhlangano wenzelwe e-Anglican Cathedral Hall endaweni yokuba wenzelwe esigodlweni saleli bandla eHarvest. Embikweni wakhe kokwenzakala emngcwabeni kobe ngumkhokheli waleli bandla uMnumzana Tswangirai okhokhela uhlangothi lwezomvikela wenkokheli yebandla uMnumzana Giles Mtsekwa wethule ngasekutholile kudaba lokutshaywa kukankosazana Khuphe labanye bakhe.
The committee will record its findings.
Ikomiti izobhala phansi okuzatholakala isho umbono wayo itswayise osaphethe isikhundla sikamongameli kokungenziwa. Mhlanje abantu bayakuletha ubufakazi kithi okubalisela amavidiyo azosiza ikomiti ukuba kuthathwe nyathelo bani.
Abebandla leli bathethe leli thuba ukuxolisa kumaKhuphe labanye bakhe ngokwenzakale eBuyera lapho abahlukunyezwe khona beze emngcwabeni kaTswangirai eHumanikwa Village. Osaphethe isikhundla sokuba ngumkhokheli waleli bandla uChamisa utshele umhlangano lentatha lezindaba e-Anglican Cathedral Church ukuba abazotholakala belomlandu okukwenze lokho bazojeziswa kabuhlungu.
We want to apologize to Vice President Thokozani Khuphe.
Sithanda ukuxolisa kumsekelo webandla uThokozani Khuphe ngesehlakalo esiyakisayo esamehlelayo. Ungaba nokuphikisana ukuba kuyini sibili okwenzakalayo uqiniswe ukuba saba khona lesi sehlakalo kasivumelani laso lakancinyane siphakathi kukuxwayisisa ukuba njalo engatholakala elo mlando uzojeziswa kungakhathekile ukuba uphethe sikhundla bani.
Okusekelwe ngumsekeli wesikhulumeli se-MDCT unkosazana Thabita Khumalo.
Njengebandla le-MDC likhokhelwa ngubaba u-acting president ubaba uChamisa bakithi sicela mayuyu mayuyu kuphambanisekile njengebandla leMDC udlangudlanga ngasiwo bethu. Sinethemba ukuthi sizavula amehlo ngoba sokukhombisa ukungenzakala ukuthi lezitha ziyangena zigqoke impahla zethu bese besenza ngazani yithe senze lo udlangudlanga. Bakithi sicela ukukholisa zulukandaba waseZimbabwe bekungayisiyo ntando yethu leyo ukuthi kwenzakale ububi obungaka, kodwa siyathembisa ukuthi sizazama ukuthi ngezindlela zonke kungazokwenzakala futhi.
UMakhumalo utshelela umsakazo ukuba kuzomele kucwayisiswe ngokugcweleyo okwenzakale eBuyera, zazakale izigcanyi ezachaya uMakhuphe.
Njengebandla leMDC elikhokhelwa ngobaba uChamisa, u-acting president wethu, sonke siyazi ukuthi sivele eBuyera. Ubaba uChamisa wazisa uZulu waseZimbabwe ukuthi okwenzakale eBuyera usethume amasotsha akhe abakhangela ngokuhlala kuhle lokuxokozela ukuthi bacwayisise ukuthi kuyini okwenzakaleyo. Umzile kade sekhuluma ukuthi hayi sebecwayisisile, njalo kulobufakazi obubuyayo obutshengisa ukuthi siza kusebenzisa ukuthi silungise lokhu. So sesithesting insuku eziyisikhombisa ukuthi sanelise ukuthi sibone senzeni. Xa kule cala sizalandela umthetho wakuleli lizwe lomthetho webandla.
Inkokheli yachaywa kabuhlungu emngcwabeni kaTshwangirayi ibalisa umsekeli webandla uNkosazana Khuphe obona ngezokuhlelwa kwenhlelo ebandleni leli, Mnumzana Bednego Bebe, ummeli wetsholotsho eMathebeleland North uNkosikazi Lwazi Sibanda, obe yisikhulumeli sebandla uMnumzana Obert Gudu lonobhala jikelele uMnumzana Douglas Monzora. Lanxa iningi lenkokheli yaleli bandla ingenele umhlangano, ube ngekho uMakhuphe, uBebe kanye loNkosikazi Sibanda. Abamunyu ngodaba lokukhethwa kukaChamisa ukuba ngosaphethe isikhundla sikamongameli, uMnumzana Douglas Monzora lo engineer Elias Mudzuri bebekhona. UGudu wahle waphuma kuleli bandla ngemva kwalesi sehlakalo sokuchaywa kwabo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Kunjalo nje abazi ngokwenzakala kweMDCT bathi omunye wabasekeli bakamongameli waleli bandla uNkosazana Thokozani Khuphe wehluleke ukuya emhlanganweni lo ngoba encwetshwe indlebe yinzwabethi ezimcebise ukuthi engayi ngoba engatshaywa. Abantu laba babikwa babemncwebe njalo indlebe ukuthi engayi emncwabeni kaMnumzana Morgan Tswangirayi ngolwesibili, kodwa yena kabakholwanga. Wafika ke watshaywa lapho waphosa watshiselwa endlini. Enye inkokheli engayanga emhlanganweni wanamuhla ibalisa uMnumzana Love Momoyo ongumgcinisihlalo webandla, uMnumzana Obert Gudu owayeyisikhulumeli sebandla kodwa othi kasafuni ukuba kuleli bandla, kanye lonobhala obona ngokuqoqwa kwenhlelo zeMDCT uMnumzana Abednego Bebe. UChris Gande weStudio 7 uxoxela uBebe ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Well, angila bufakazi ukuthi kuhambe njani njengoba usitsho, ngoba bengingekho mina, bengisenkayi bengomhlangano izolo. Kusho ukuthi ngezindlela angisazanga nokuthi kulo mhlangano lo wenzakalayo. Ngisengathi nxa ngifika ekuseni namhlanje ngako-10 koBulawayo ngezonkwa kulo mhlangano eHarare. So angiboni ukuthi ngumhlangano engingaba wazi ukuthi-ke ubungowani, bekuhamba njani, bekulobani.
Manje okungakwenzakale ukuthi ungatholi imbiko yomhlangano lo kuyini? Ukuthi ubungekho kumbe zikhona indlela liyalisebenzise ukuthi lazisane ngomhlangano nje?
Unfortunately, nxa ngikukhonstituency indawo eziningi akula nethiwekhi. Kungenzakala ukuthi nxa kuwukuthi kulo muntu ondileyo kuthi ukuthi ngidingile wathola ukuthi ifoni yami ingabambeki.
Kodwa nxa kuyikuthi ububambeka bakuthola ubuzahamba yini?
Nxa kade ungumhlangano wephathi oqondane lokuthi wenza into zeinhlelo zephathi eziqondane ukuthi zilungisa udlwangudlwanga ngoba usephathini, hhayi bengingala sizathu sokuthi ngingayi.
Manje-ke njengoba sekukhulunyiwe lokhu kukhulunyiwe emhlanganweni lo, kuyini lini elizakwenza elingikade lingekho emhlanganweni lo? Lizathi balitshele yini bese lilandela lokukhulunywe?
Chris, umhlangano phela ngwabantu, abantu yibo bazasitshela ukuthi senze njani.
UMnumzana Abednego Bebe ngunobhala obona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla leMDCT, ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7.
Okay. belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, ku short wave 4930, 6065, 15460 la ku 13860 kilohertz.
Abaphila ngokuthengisa besebenzela endaweni yegodini kobulawayo bathi umansipala kumele abaphe inyanga ezintathu ukuze bazilungiselele ukusuka kulindawo. Imijova ethwalela egodini kanye labathengisayo laba batshelwe ukuthi kumele basuke egodini ukuze abakhayo baqale umsebenzi mhlaka 1 kumbimbitho. Ubathabile Masuku usipha lolu daba.
Ukhansili wakobulawayo wanikeza ikampani yeTerracotta umsebenzi wokwakha indawo yamavinkili eGodini Mall lapho okuzabe kugadelwa amabhasi lemichova. Umsebenzi wokwakhiwa lapha kumele uqale mhlaka 1 Mbimbitho, njalo bazisa abathengisayo kanye labemichova ukuthi basuke endaweni le ukuze umsebenzi wokwakha usungule. Laloba kunjalo abaphila ngokuthengisa bemelwe inhlanganiso yabo eBulawayo Upcoming Traders Association bathi bafuna ukunikezwa inyanga ezintathu ukuthi basuke egodini. Umeli wenhlanganiso le umnumzana Dumisani Ncube uthi indawo okumele bayekizwe azikalungiswa, njalo kumele banikezwe inyanga ezintathu, ethi bavela khulumisana labaphathi becouncil becela ukuthi banikezwe isikhathi.
Isinqumo esithethwe yi-council nje sivele emhlanganweni sesibatshelile ukuthi khonkhona kumele banike abantu i-3 months notice, ngoba sibona ungani isigadi abasinikileyo umhlaka 1 kasoze asebenze, ngoba sikhuluma nje basitshengisa indawo kuphela kodwa abakazilungisi. So njengoba bengakazilungisi singazake sivume ukuthi abantu baphonge uyajikelwa egangeni. Inyangkhona ingali laphana izesa endaweni yezesa laphana ngu-13 laphana ku-13 avenue, eyinye iku-33rd avenue lapho kuzamuvela khona imijova yeluveve yonke iluveve. Then ezinye zangkhona ziya ku-2nd avenue, kodwa ezinye esesiyisuggestile ungafika emapostorini nxa usehla ngaphansi kule ndawo ehlayo is-vertically opposite, yikho la esiyisuggesta.
Unkosikazi Sekai Ndlovu othengisela egodini uthi bezwa ubuhlungu behanjiswa kwenye indawo abesabela ukunikezwa indawo engelabantu njengegodini. Uthe egodini kufana lefektali lapho abasebenza khona beziphilisa kunye lemuli zabo.
So indaba le ukuthi kukhona igodi liyasuswa liyathathwa la kuyasi affecta thina njengama vendors, cause le indawo yethu lapho esiphila khona, sikhulisa abantwana bethu ngali indawo, yiyo industry factory yethu. Akula msebenzi, akulana abantwana bethu sibaphilisa ngakhona apha, sibhadala ischool fees, sibhadala ama-rates ethu yonke into, yikho lapho esithola khona imali. Asilayo amanye ama-resources okuthi singathola ngawo imali ngaphandle kwale ndawo yesegodini.
Osakhulayo umnumzana Ndodana Sibanda uthi egodini kubasiza ukuthi bathole ingcosana abaziphilisa ngayo, ethi ukususwa lapha kuzakwenza bahlale kuphela baswele ukusebenza.
Indaba yokuthi sithuthe egodini kuyakusenzela ukuthi lathi njengoba singabantwana umsebenzi singasoli imisebenzi, ngoba singasuka lapha lathi asila msebenzi siyayenza ngoba sesesihlezi ezindlini silala labogogo labokhulu. Malathi sithengisa lapha ezitendini kuyakungcono, kuyakusincedisa lathi.
Umnumzana Vincent Donga omunye walabo abamela abathengisayo uthi bavumelane lekhansili ukuthi abanyeke basuke bengaphiwanga inyanga ezintathu. Uthe njalo zaqhubekela phambili behlangana lekhansili ngomvulo ukuze kuqediswe isivumelwano lesi.
Izinto esivumelane lekhansili ngokuthi asingeke size simuve singazange saba le 3 months notice. Kumele kuqale kube le notice ye 3 months ukuze abantu benelise ukuthi bezinike isikhathi sokubana betshela amakhastoma ukuthi baza kuya le endaweni enje, ngoba lapho baya khona asikwazi ukuthi indawo eminjani. And sizame lokuthi sitshena sizathoa izindawo lezi lapho kuzasuka khona abantu abekhansili bayavuma ukuthi hayi ngikhona sizasiqedisa nge-Monday or Tuesday, ukubana sivumelane ukuthi bana inotice yethu esibanika yona e 3 months yiyo yena leyo fanele sibanike yona, ngoba akula ngenye indlela esingayenza.
Abantu abathengisa egodini bangaphezu kwenkulungwane ezintathu. Isikhulumi sekhansili yakobulawayo sethula umbiko welanga eliqondileyo lokuthi basuke egodini ekuqaleni kwenyanga kaNhlolanja. iStudio 7 yehlulekile ukuxoxisana lekhansili ukuthi iphe imbono yabo ngalolu daba. Ukwakhiwa kwegodini mall kuzabiza izigidi ezingamashumi ayisithupha zamadola, njalo ihlandla lakuqala lalumsebenzi likhangelelwe ukuthatha inyanga ezilishumi lanhlanu. Ngimele iStudio 7, ngiwobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kulabo sakhulayo asebemanyene eHarare ngenjongo yokuthuthukisa ulwazi lokulwisana lodubo lokusilela kokudla okwakha umzimba ngokusungula izivande lokufundisana lozulu ngokuqakatheka kokulima ukudla okunje. Kubika uMark Peter Ntambe.
Abasakhulayo labo bathola ithuba lapha nalaphaya ukubikisa izilimo abazilimayo kundawana ezitshiyeneyo ezingabonwa ngabantu abaye bezulazula kizo. Osakhulayo uMatthew Phiri wenhlanganiso ye-Community Capacity Building Initiative Center for Africa uthi basekela imisebenzi kahulumende yokulwisana lendlala ngesikhathi abantwana abangaphansi kweminyaka emihlanu bekunkinga yokuhlaselwa ngumkhuhlane wokusilela kokudla okwakha umzimba ngokukhuthaza ukulima ukudla okulomsoco nakuzivande lapho abahleli kikho, njengalokho abakutshengisa ke bekubukise ehoteleni ye-Rainbow Towers eHarare.
Itrukuzira kurimwa kwechikafu chisingashandise mishonga kana mafertilizer.
Sikutaza ukulinywa kwezilimo singasebenzisi amafertilizer lemvundiso zesilungu. Silima lokufana lepastry delight, celery delight, nuts delight okunikeza amandla lokufana leiron emzimbeni okuyiko okukhuthazwa ngogatsha lwezempila kahle.
Uthi bagcina belungisisa lokhu kudla ngokuhlanganisa lokunye okwengezelela isimo sakho okufana lethukela lesawuto elidingakalayo emzimbeni. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulokusilela kokunye okudingakalayo emzimbeni kukudla kwabantu okufana namavithamini le-ayoni okugcina kusenza ikakhulu abesifazana ukuba begcine besidla umuhlwa bezithwele. Osakhulayo uChenjera Ibangure uthi abantu ngabazifundise ukulima izivande belima ukudla okwakha umzimba bengasebenzisi imvundiso yamafertilizer lemithi yokulimisa njengalokho akwenzayo kulokho akulimayo esebenzisa imvundiso yendulo.
Okay, over there we have Rosella.
Lapha sile Rosella esilima esiphathisa kumpila kahle yabantu, iphathisa lakuzifo ezifana le-BP lokuvikela nje umzimba kuzifo ezijene.
Uthi ulezilimo zendulo ezilula ukuzihlanyela engadini kodwa zilokudla okwakha umzimba njalo ziselapha. Omunye osakhulayo uPritchard Musebe uthi kulokusebenzisa imvundiso yamafertilizer lemithi yamaherbicides elakho ukubangela imikhuhlane ethile ebantwini, kuyadingakala ukuba uzulu afundisane ukusebenzisa ke izivi anazo emizini yakhe ukulungisisa imvundiso yama-compost enikeza ukudla okulungileyo. Uthi yena ugcina kakhulu ekulimeni imbida agcina eyomisa isiba yimufushwa.
Healthy vegetables like parsley, delightful.
Okufana le-parsley, spinach, lokunye okusinikeza ama-vitamini ngoba ama-vitamini edingakala ukwedlula okunye emzimbeni okufana lama-protein.
Uthi abantu kabakhethe indlela zokulondoloza ukudla kuwomile ngokukuchaya ngendlela ezilungileyo bengasebenzisa ama-microwave kumbe ugetsi kodwa besebenzise ezinye indlela kugoqela ilanga ikakhulu kungelathuli lengcekeza eduzane. Inhlanganiso ye-Scaling Up Nutrition ithi umntwana oyedwa phakathi kwabahlanu ukhathazwa ukungakhuli kuhle okuthiwa yi-stunting ngenxa yokusela ukudla okwakha umzimba eZimbabwe. Inhlolisiso ethe yenziwe iveze ukuba isilinganiso sokungamashumi amabili lasikhombisa ekhulwini sabantwana abangaphansi kweminyaka emihlanu baswela ukudla okwakha umzimba okuludubo oluhlangana njalo labo mama abazithweleyo. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Ku-Life Talk lamhlanje sixoxa ngodlakela oluqhamuke iHarare. EHarare izolo abantu becasulwe ikuhamba ngenyawo enzikini yedolobho ngemva kokwehliselwa kathana ngamakhombi. Kufe abantu ababili. Thumelani text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 nxa lifuna ukungena kuhlelo. Ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kulezizalwane zakwele Congo ezinhlanu ezibulawe ngamapholisa lamasotsha akwele Rwanda ngesikhathi zizama ukuchitha ukutshengisela kweziphepheli ezisola ukungaphathwa kuhle enkambeni ezihlala iziphepheli kwele Congo. Uhulumende wele South Africa usesungule isitimela esisuka eJohannesburg sisiya eMessina, okuyinto eyamukelwe yizizalwane zeZimbabwe. Kubika uBenedict Nhlapo.
Kusukela ngenyanga ezayo kambimbitho, izizalwane zeZimbabwe ezithwele imikungulu ezifuna ukuya ekhaya seziza kwenelisa ukugada loba ukufaka imithwalo yazo esitimeleni esiya eMessina, bese zidinga ezinye indlela zokuchapha umngcele sezilubhekise ekhaya. Uhlelo lwalesi sitimela lusungulwe namhlanje ngumphathi intambo ogada lwezokuthutha kwele South Africa, umnumzana Joe Masonganye. UMasonganye uthe ngemva kwamaviki ambalwa lesi sitimela ukhangelelwe ukuthi siqhubekele phambili siyafika eHarare lakoBulawayo. Kanti uthi sizabe silobutofotofo obumalisayo.
We have got a conference facility there. We also have a coach.
Kunendawo yokuqhubela imihlangano kulesi sitimela. Kule tologisi elokuzithokozisa abantu bezigidele. Sizofaka njalo i-Wi-Fi ukuze abantu benelise ukungena ebulenjini be-internet bezisebenzisela amakhompyutha abo labomakhalekhukhwini indlela yonke.
Isiphathamandla senkampani ezitimela kule South Africa, umnumzana Mthuthuzeli Swart, utshele Studio 7 ukuthi lesi sitimela sizanceda kakhulu izalwane zeZimbabwe.
Siyazi ukuthi abantu abaninzi abaseZimbabwe kukho izinto abazithenga eSouth Africa ababuya bayozithengisa eZimbabwe. Kanti ngoku because bezosebenzisa i-train ezabe ikhona, isho ukuthi i-price ezizobhatalwa ngabantu baseZimbabwe ngezinto ezithengwe eSouth Africa azizophakama, zizoba phansi kakhulu. So la nto izokwenza ukuthi abantu bakhone ukuseyiva imali yabo.
Le linyathelo selimukelwe ngezandla zombili izalwane zeZimbabwe. Iningi lithi loba nje lesi sitimela sizaqala siphelele eMessina, kuzabiza imali ephansi ukuthi bafake impahla zabo esitimeleni bayokwehla eMessina bese bedinga ezinye indlela zokuthutha phambili. Isizalwane seZimbabwe, umnumzana Khulekani Dube, uthi sebebheka amehlo abomvu ilanga lapho esizaqala khona ukufika koNtuthu Ziyathunqa.
Siyajabula kulokhu ngoba kuyosizakala thina ngoba yithu esindwa imithwalo. Uphathi sezimoteni kuba nzima kakhulu ngoba ama-price abamphezulu kakhulu, kodwa esitimeleni sibhekelele ukuthi siyothola ukuthwalelwa nge-price engcono lathi noma sizihambela sihambe ngemali e-reasonable.
Luloliwe uzabe suka eJohannesburg ngolesihlanu ngo-quarter past 5 ntambama ayefika eMessina ngesabathu ekuseni ngo-quarter to 9. eMessina usuka ngensonto ntambama ngo-25 past 3 esiyafika eJohannesburg ekuseni ngo-16 minutes to 6. Abafuna ugada amatolokisi kawonke-wonke bazahlawula i-100 rand, bese kusithi abafuna alembheda babhadale i-160 rands. Mele Studio 7, Johannesburg, wele South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.
Umqeqeshi we-Highlanders uMadina Ndlovu uthi iqembu lakhe lizimisele ukuphakamisa inkezo ye-ZNA Charities ngesonto lapho elizadlala khona le-Dynamos. Kubika uJoseph Njanje.
UNdlovu utshele intatheli zindaba zemidlalo ngolwesine emini ukuba umdlalo ababhekane lawo awusoze ube lula ngoba iqembu le-Highlanders ligcwele abadlali abatsha.
Besingazimiselanga kangako ukuthi khona singangena kufinali, ngakho-ke sokwenzakele sokumele ukuthi khona silungiselele ngemfanelo ukuthi sihambe-ke siyodlala-ke le-Dynamo. Abafana basabatsha njengoba ngitshile, kodwa-ke amalungiselelo we-training siyenza konke semandleni ethu khona silungisele ukuthi khona singabe singathola i-first cup yethu. Kodwa-ke nyazi uzaba nzima abafana abazimisela ukuthina bazokagijima.
Iqembu la Islanders lifinyelele uyadlala kufinal yalonyaka yomncintiswano weZTN Commanders Charities ngemva kokunqoba eChicken Inn nge-2-1 kanti le Dynamos lona linqobe eCape United nge-1 kanya. Umdlali weqembu leDynamos okhuliswe liqembu leIslanders uMashaba Machazane ukuthi bona bazalandela imfundiso abazayiphiwa ngumqeqeshi weqembu lelo uLloyd Muthasa mhlawumbe dibana lele Highlanders kufinal.
Ifinal sizosebenza sizomamela ukhoche ukuthi yena ukhoche uthini lesizohamba kufinal sidlale njengoba ukhoche lekela bese sitshelile ukuthi sidlale njani into le engayisho kuphela.
Iqembu elizanqoba ngesifundo lizathola inkulungwane ezilithumi lanhlanu ukuthi elizanqotshwa lizathola inkulungwane ezilithumi. Umncintiswano weZTN Commanders Charity Shield uyingxenye yenhlelo zebutho leZimbabwe ezokudingela usekelo lwemali izigoga labafelokazi njalo upha ithuba abaqeqeshi bamaqembu aphatheka kuwo lokucolisisa amaqembu abo phambilini wokuqala kwemidlalo yeligi. Nyake nye iqembu leCape United yilo liphakamise inkezo ngemva kokunqoba eleHighlanders nge-3-2 lokhu ngemva kokuba sekutshawe imbeko kwakufinal. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Kuwoza Friday lamhlanje uEzra Jesus Panda uhamba lomculi wehouse odume kakhulu kwele Bilitane uSukoluhle Ncube ohamba ngegama lokuthi nguOluhle.
Banengi abantwana beZimbabwe abaziphiwo sokuhlabela bengazi ukuthi balaso. Intombazana le yathelekela kule Bhithane ilandele ukuzofunda, kodwa yathola ukuthi isiphiwo sayo sisekuculeni. Akaqedanga sikhathi, wahle wangena estudio wasincezela imculo yakhe, wahle waba nodumo olukhulu. Oluhle sewazicentela indlela yakhe kwezomculo. Wena mzasi bamthanda kwamagama. Njalo weZimbabwe bakhala ngaye. Kusobala ukuthi usebenza gadalala ngazo sonke isikhathi ukuze asiphe indlikizane zengoma. Siwuhlelo Woza Friday. Sijayiva lomhlabeleli wehouse music uOluhle.
Ngiqale ucula ngo-2006. Kuze kube khathesi ngo-2018 ngicule izingoma eziningi kakhulu ezishiyeneyo. Ngirekhode ama-studio amaningi achiyeneyo kusukela eLondon siye eSouth Africa siya eGermany kuze kube lakathesi. Kodwa kwakathesi sengikwazi ukurekhoda i-voice yami ngicula, sengikwazi ukwenza i-production ye-music. Sengilamaculo amaningi engiwenzileyo. Iculo elami elidume kakhulu lidume eSouth Africa elithi Fuka Maunamathe, kwaze kuba lelinye elilandelayo elithi Zwino Siririsa, kwaba lelinye elithi Linda. Fuka Maunamathe lo Linda sibe ngu-number 1 kuma-radio stations ahlukeneyo eSouth Africa. La maculo mabili bajabulelwa ngabantu kakhulu, kodwa maningi amaculo engilawo. Nxa ngingabala ngingaqeda ilanga lonke ngibala.
Nengi abafuna ingoma zakho phela loluhle zona zitholakala ngapi Mancube?
Umculo wami utholakala kuma website acheneyo afana nale iTunes, Spotify, Beatport, Amazon, TrackSource, lamanye amaningi nengi afana nale CD Baby. Labafuna ukulandela uOluhle bangamlandela ku Facebook igama elithi Oluhle. Abafuna ukungilandela ku-Instagram balandela uOluhle Ncube. Labafuna ukungilandela ku-Twitter igama nguOluhle Ncube.
UOluhle uthi kabuyele emuva kwezomculo njalo ukhalele ukusebenza nabaculi abadumileyo emhlabeni njengoba sokwacula emcimbini ehlukeneyo ngaphetsheya. Ehlabela labo Oliver Mtukudzi, uMafiki Zoro, Malaika nabanye abaningi. Nasiphethe umculi weHouse Music uOluhle. Uhlelo hoza Woza Friday. Ukuthula kini lonke libe lempela viki elithukene.
7 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.